Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uThanonoka Wande ngimfisela umnyaka omutsha omuhle. Lingalivuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngelanga leNew Year ngomvulo omhlazi ku 1 zibandlela 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umanyano wezinkonzo weZimbabwe Council of Churches izolo ube lombuthano ukucela ukuthula elizweni lapho kade kulomongameli Emmerson Mnangagwa, kodwa kungela enye inkokheli yamazwe yamanye amabandla ezombusazwe.
Umongameli ubongile ubudlelwano obukhona phakathi kwamabandla nohulumende, wakhuluma njalo nangezinto ezithize esezenzakele phakathi kwelizwe ezinhle.
Inhlanganiso egqugquzela ukukhumisana umlotha kudaba lwegugu rawundi e-Pist ithi akumelanga izinduna zikhokhele lolu hlelo, kodwa kumele kulandelwe isekelo sombuso welizwe.
Thina silandela i-constitution yeZimbabwe. U-section 251 ikhuluma ngokubumba i-National Peace and Reconciliation Commission.
Ibandla le-MRP lalo lithi alilathemba lokuthi uhlelo olukhokhelwa zinduna olokukhulumisana ngegugurawundi luzaphumelela, ngoba intatheli zindaba zingasoze zivunyelwe emhlanganweni ezenziwa.
Esikusolayo yikuthi kuthiwe ezingxoxisaneni zezinduna nabantu onozindaba abasoze bebe khona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umanyano wezinkonzo weZimbabwe Council of Churches izolo ube lombuthano ukucela ukuthula elizweni lapho kade kulomongameli Emmerson Mnangagwa, kodwa kungela enye inkokheli yamabandla ezombusazwe. Lumbuthano owenzelwe kobulawayo usenziwa minyaka yonke ngalesi sikhathi sokuphela komnyaka. Abanye bathi umbuthano lo ulixesha labezinkonzo ukuthi bamanyanise ilizwe, kodwa bona bazinxusela Mnangagwa yedwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Siqoxe lo Bishop Sinda Ngulube okhokhela isonto ye Brethren in Christ Church laye obekhona embuthanweni wayizolo.
Umbuthano ngokubonga lokho esithi ngesiNgisi i-thanksgiving le-dedication set. Sibonga kakhulu impilo, sikhangele umnyaka onalo esigqibayo ka-2023. Sibonga kuNkulunkulu ukuthi ngempela kungumusa wakhe ukuthi siphile, senze imisebenzi, senze lakho konke njengabantu elizweni. Nokubonga ezinye izinto ezinjengezulu, uNkulunkulu oselilethile phakathi kwelizwe nalithi. Sikakhulu ngemva kwempiko climate change ukuthi kuzaba nokuchisa okukhulu kakhulu, kodwa uNkulunkulu uchibilisile izinto, kwaba khona imvula. Yikho siyabonga njalo sibonga nje ukuthi uNkulunkulu usigcinile, wasiphilisa loba kwesinye isikhathi kulezi nzima saze sazofika lapho. Njalo sinikela umnyaka oka-2024 enkosini nekukhokheli elizweni lasebandleni lonke jikelele, ngobanti nxa unanzelela bekungumbuthano lo oqoqwe namabandla ehlukeneyo lapha eZimbabwe.
Yena umongameli welizwe unxusiwe kumbe kuhambe njani ukuthi azabe khona?
Hayi, unxusiwe baba, unxusiwe. Anti nxa unanzelela ukuthi lo mbuthano lo kungowesikhombisa ukuthi ihlale isiba khona xa umnyaka siyaphela. Njalo umongameli uyanxuswa laye ukuze laye atsho amazwi, ikakhulu namhlanje ube nguye u-guest of honor okade khona.
Yena ukhulume ngani umongameli?
Hayi, umongameli ubongile ukudlelwano obukhona phakathi kwamabandla nohulumende. Wakhuluma njalo nangezinto ezithize esezenzakele phakathi kwelizwe ezinhle. Impumela izakhulu isikhangela ukulungiswa kwemigwaqo eminye ethize, ukulungiswa njalo kwakhiwa kwedamu leliyane iShangani kwaibigadeni, ukuthi kukhangelele ukuthi kuthuthukiswe indaba zamanzi ngapha, izakhulukile umhlubu lo weMathekeleland. Phezu kwezinto zonke eziningi azikhulumikele, kubonga nje ukusekelwa libandla mayelana nendaba zokuthula phakathi kwelizwe lakithi. Of course, lokho ngisummary engiyitshoyo, ziningi izinto akhulume ngazo ezinhlelayo ebonga. Kusitho ukuthi ngaphandle kokuthi uNkulunkulu abe nguye osipha impilo, osipha amandla, thina singeke senza lutho njengesizwe.
Ye, manje abanye enye inkokheli yezombusazwe ibinganxuswanga yini? Bekunxuswe umongameli yedwa?
Hayi, ubekhona umsekeli wakhe.
Lo ke nguBishop Sinda Ngulube okhokhela isonto iBrethren in Christ Church, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Kuzela ukukhumisana umlotha kudaba lwegugurawundi e-Pist ithi akumelanga izinduna zikhokhele lolu hlelo kodwa kumele kulandelwe isekelo sombuso welizwe. Umongameli Mnangagwa wapha induna zomdabu umlando wokukhokhela lolu hlelo ezigabeni zelizwe lonke. Umkhokheli we-Pist umnumzana Felix Magalela Mafasibanda njalo engumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC utshele iStudio 7 ukuthi isisekelo sombuso welizwe sikubeka sobala ukuthi kumele kuthathwe nyathelo bani ukuze kukhunyiswane umlotha, hathi ukuthi induna zibe yizo eziphambili ngoba lazo zathinteka kumbhuqazwe lo.
Kulusizi mahlabezulu ukuthi into yombhuqazwe igugurawundi abantu sebethatha njengomdlalo. Thina silandela iconstitution yeZimbabwe. U-section 251 ikhuluma ngokubumba i-National Peace and Reconciliation Commission. Abantu bangafunda i-chapter yonale bazabona ukuthi ngobani abantu abaphiwa umlando wokukhumisana umlotha nokukhuluma ngezinto zombhuqazwe nokuthi abantu bangahamba njani besiya phambili. Sengimangala thina abe Post Independent Survival Trust ukuthi uhulumende kababa uMnangagwa sekhupha amandla aphiwa iNational Peace and Reconciliation Commission seyiphi izinduna. Izinduna labo ngama-victims, ngabantu abafelwa ngabantu. Yikho ke siyamangala ukuthi bonaba abantu abahlutshwa yigugurawundi yibo sebekuthiwa bacubungule. Bazacubungula njani labo bangabantu abangama-victims? Sibona ngani uhulumende ucatshwa ngomunwe ngoba i-constitution iphe i-National Peace and Reconciliation Commission 10 years ayikasebenzi ngisho. Abantu lokhu bebuzwa, bephiwa lokhu, besenza lokhu. Thina be-Post Independent Survival Trust sibona ngani ngamandlwane ukuthi izinduna zibambe izinto ezingaka lapho kwakubulawa khona abantu. Lokhu yokuthiwa yi-criminal justice. Abantu ababulalana khona akungeni nduna, kungena ezomthetho ukucubungula ukuthi ngobani abenza lokhu bekwenzelani. Kodwa kathesi abantu bethatha isikhathi bedlalisa injonjo kuthiwa kuyakhulunywa. Kukhulunywa lobani? Bangaze bakubone ukuthi abantu babulawa ngubani, baza kuhambisa yini entabeni besazi ukuthi intaba yiyo eyayibulala abantu.
Manje baba Mafa lithini ngalokho?
Singabona ukuthi iNational Peace and Reconciliation Commission injongo yayo ngesikhiwa ku 252A B lo A lo B to ensure post conflict justice, healing and reconciliation. Ukukhangela ukuhluphana lokungazwani kwabantu kwenzakala ukuthi kube lokuthula njalo abantu bazuze amalungelo abo ngaphambilini kokucubungula bazuze ukuthiwa i-truth, hearing and justice. B, it is to develop and implement programs to promote national healing, unity and cohesion in Zimbabwe and peaceful resolution to disputes. Kuthiwa abantu kona beza kwenza ama program ukuthi baphole inhliziyo zabo lamanxeba. Kodwa phela kwenzakali kathesi abantu bayacatsha, abanye bayabulawa, abanye bayathotshwa, abanye benziwa konke lokho. Siyawubonela ama election. Lakathesi kula ma-by-election abantu ababulawa khona, abatshaywa khona. Akulandelwa ngitsho lapho. Okokugcina ngifuna ukubala u-C. It is to develop programs to ensure that persons subjected to persecution, torture, and other forms of abuse receive rehabilitative treatment and support. Kuzaba lama programs afana bonke laba bantu babe hlukule mhlukumezwa bebotshelwa mahala abanye bebulawa benzelwe ukuthi bancediswe ukuthi ba bengabantu njengabantu wenzela ukuthi kwesaba nokuphupha kabi kuphele abantu bahlalisana.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umkhokheli wenhlanganiso eqhuquzela ukukhumisana umlotha kudaba lwegugu rawundi APIST, njalo engumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Lokhe sikudaba lunye, ibandla le-MRP lithi alilathemba lokuthi uhlelo olukhokhelwa zinduna olokukhulumisana ngegugu rawundi luzaphumelela ngoba intatheli zindaba zingasoze zivunyelwe emhlanganweni ezenziwa. Sixoxe losaphethe isikhundla sikanobhala jikelele kucele lebandla le-MRP elikhokhelwa umnumzana Mqondisi Moyo, unkosazana Kathy Webhebhe.
Kumele ukuthi abantu bakomthwakazi bathole ijustice odabeni lobhuqazwe. Esikusolayo yikuthi kuthiwe ezingxoxisaneni zezinduna nabantu onozindaba abasoze bebekhona babagande. Sinanzelela ukuthi abathwakazi basabalele amagumbini oma nomhlaba kungenxa yawo ubhuqazwe, uhulumende owabaxothayo ngenxa yombhuqazwe. So nxa sekunjalo sisola ukuthi one, kuthiwe onozindaba abasoze bebekhona. So information ifika njani ebantwini abazabe bengekho physically kulezo ndawo okulezinduna khona? Okwesibili, ayisibo bonke silabantwana bakomthwakazi eSouth Africa, eBotswana, eNamibia, kubo Europe, America, Canada, zonke nje lezindawo banengi kakhulu. So nxa kuthiwa onozindaba abasoze bebekhona kulezingxoxiswano but bazobikelwa kumbe according to induna uKhumalo ngizinga ukuthi bazathi ke kumbe once a week bona bese bereportela onozindaba. If kunjalo mina ayifili siyinhlanganiso sifila ukuthi abantu kumbe onozindaba abasoze bezwe okukhulunywa ngama-victims direct but bazezwa esingakuthi yi-relayed speech okuzakhulunywa ngabotifu akuzakhulunywa yizinduna. Kuyasolisa lokho ngoba iqiniso alisoze liphume babagande labalaleli, soze liphume iqiniso lapho. Phela kumele sinanzelele ukuthi izinduna ziphiwe lowo mthwalo ngulo uhulumende onguye futhi umadala lelo cala lombhuqazwe. So kunepossibility yokuthi zingabe izinduna zitsheliwe okumele kuvele lokungamelanga kuvele. Thina sifile ukuthi uma kunetransparency udaba lolu selulungiswa ngeqiniso, onozindaba kabake khona bekhone labo ukuripota lokuhambisa lokulwa kuze information kulabo ababe bengekho khonapho direct from the victims, kungabi yi-related.
Manje ngokubona kwenu uhlelo lolu luzaqutshwa kuhle ngemfanelo amalungelo njalo abantu besuthiseka ngendlela oliqutshwa ngayo na
already babagande njengoba ngitsho ngithi thina siyimthwakazi Republic Party siyasola sile msolo asivumelani nendlela okuphathwa ngayo already insolo ikhona so there is no how abantu abazasuthiseka ngakhona phela kumele sinanzelele ukuthi ngesikhathi sombhuqazwe ama journalist ablokwa futhi uhulumende wayezama ukugqibela ukuganga lokhu akwenza esizweni sakomthwakazi and then amanje the same uhulumende uthi ulungisa lolu daba so aphinde futhi avimbe onozindaba lokhu thina kusitshengisa singabathwakazi ukuthi sisadeleliwe sisahlambazwa uhulumende is not ready ukuthi alulungise lolu daba usazama ukuthi asivala amehlo ethi uyalulungisa out of duty not out of ukufuna ukuthatha irresponsibility kuvele ukusuthiseka akusoze kube khona ngoba ukusuthiseka babagande kungaba khona only if kule transparency kule truth telling yonke into nje i-victim centered but as it is silibandla lemphakathi Republic Party sithi this whole thing is perpetrator centered we were never consulted by izinduna kumbe yena uhulumende ukuthi sizwe ukuthi sifuna luphathwe njani kulolu daba
lo ke ngukosazana Khethiwe Bhebhe osaphethe isikhundla sika nobhala jikelele kugcelele ibandla le MRP elikhokhelwa umnumzana Mqondisi Moyo ube khuluma ecingweni le Studio 7 eseBotswana Ngomanje sengidedela emuva ngilithiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele ngeWhatsApp
Studio 7 izanu kayilungisise indaba ebalulekileyo indaba ye disputed election hayi le ndaba sebefuna ukuyenza efeja feja le ukuthi sebeqala ukukhuluma ngegugurawunde ukhumalo laba izinduna sezizama ukuthi zizenzele imali ngokuhlupheka kwethu esakubonayo ngo-1983 akulungiswe first asiqaleni la abalungisa indaba ye disputed election bekhohle ukuyenza lokhu nalokhu sihlanganisa amakhanda mnangagwa akalungisa indaba le disputed election omunye nomunye kuzani mayengene khuluma ukuthi izani ilungile abazi ngani ukuthi kule disputed election basilungisela nini iyindaba esibisele emuva le disputed election first lokho kwegugurawundi kuzobonakala emuva izinduna lezi zingazenzela imali ngokukhala kwethu
Studio 7 njani ngumthembo khuluma yasiyayizwa indaba yegugurawundi manje plus siqiniseko sokuthi izokhulunywa ngendlela yini ngoba omayenza lutho abafuni phela ukuphumela egcekeni babe clean ebantwini njalo futhi nakhona okokuthi kuthiwa izokwenzelwa ngisitha hayi manje asakwazi phela ukuthi nxa isenzelwa ngisitha izokwenzwa ngendlela eyiyo kumbe bazothatha bona abantu bezanpf ma supporters abe yibo abawakhulumisayo babe sebesithi esikhulumile nama-victims ngoba phela izanpf asayithembi izenzo zayo vele ngezobuqili kanti vele njengoba kuyiphathi yobuqili njalo kuyiphathi ecindezelayo iqiniso lankhona sozisibelazi kahle ukuthi benze into ngendlela yini wavela bathembisa
salibonani Studio 7 salibonani tungamile nkomo bonke abasakazi salibonani siyalibingelela ngegama lika Jesu mina engicela ezinduneni ukuthi zingangeneli indaba ezingabangazaziyo ngoba bathi bebulala abazali bethu omnangako azange becela kibo nxa kuyekuthi bona bacela kibo ababuyeke bezokhuluma lathi lokho kwegugurawunde ngabayekela thina besiqhubele ilizwe lethu kuzingumthwakazi ngoba ayikho into ezaqeda amanxeba yethu njalo futhi langaze bethi basibhadala sasingatshongi ukuthi sithengisa impilo zabobaba bethu abasekele sinjalo besinikeze imathebelelendi yethu siziphilele sodwa labo beziphilele bodwa bona yinto engasenza sibe ngcono empilweni zethu
Studio 7 ndivuka njani labalaleli hayi sezo babukhumalo lapha induna okhuluma ngodaba legugurawundi kanti kufihle kwani kungafuneka amamidiya kulezo ndaba ngoba indaba ezenzeka mcekele leso sikhathi kungafihlwanga manje sokufihlwani ukuthi kungabonwa umhlaba wonke
kufanele kubonwe ngumhlaba wonke yonke le nto le ngoba kwenziwani lapha kwenziwa ukulungiswa kwenziwa amandlwane besicela imidiya ibe khona bengadlali ngabantu bakithi abantu bafike okhulumayo uzenzo kwenye
uphumetho lojo.
Salimona nebalaleli be Studio 7 okulumayo ngutiwani moyo. Umbuzo wami uthi kathi uchabanga yena uyini ku CCC? Bathi abamazi phela abe CCC kodwa uyachotshisa amalunga e CCC ngayiphindlela. O Prince Dube uyabadla amalahle bathi abamazi uchabanga. Zwana ke wena Chabanga nama ngkwazi ungasijwayeli kabi. Awoni na ukuthi ingane zeZimbabwe ziyahlupheka. Abantwana baseZimbabwe bayahawula basemazweni Botswana, South Africa, ngaphi ngaphi, Zambia, Namibia bedinga amadlela aluhlaza. Wena Chabanga sokuthuka umuntu omdala ajwayele kakho Chabanga wena asijwayeli wena.
Sanibonani, sanibonani ebakwethu eyasibingeleli lapho Studio 7. Bakithi mina ngiyazi ngiyazwela ukudabuka okukhulu ukuthi isizwe saseZimbabwe abantu bahluphekile. Bonke umuntu olapha neZimbabwe uyathinteka kakhulu bakithi. Bese kuba khona abantu abafana nalo baba lozibiza ukuthi Innocent Dibale othe nokhokela iqembu le-EFF ongela ngisho nomlandelo yedwa olandelwa abantu bakhe nomfazi wakhe kuphela. Ebese khuluma uzwe njalo la khuluma khona uVuni ZANU-PF yakhe, yona iyo futhi ehlukumeza abantu. Kanti abakhe abantwana bayiphila kuliphi lizwe, baphila kahle yini? Yena ngoba umuntu onezimali kusho ukuthi oyadla noma naye kuye leZANU-PF yathina leZANU-PF yakhe ayisizi ngalutho bakithi. Siyahlupheka, abafowethu bayashiswa emazweni, manje akusenamsebenzi emazweni, siyahlupheka, siyaphushana nabanikazi bamazwe kodwa nakhona phila kanzima bakithi. Lezi nsuku amabhoyisa ahlupha abopha bonke abantu bokufika lapha. So mina ngiyamangala ukuthi yena mayezosupporta umhlangano lovano weZANU-PF uchazwa yini? Hayi bakithi, ayishake sixolele mana, akayeke nento yakhe vela kekho umuntu ozomlandela. Niyabo
thina safaka ama-audio abanye kataba lwakathaba loma audio ethu bantu nakana ngamfake audio lapha ngithi kunomama esimdingayo lapho kuthiwa mana uRuth Mponda sasimdinga, siyamdinga lapha lamanje, siyamdinga sikwazi lapho khona. So abantu abangambona umuntu okuthiwa nguRuth Mponda bengakhuluma even khona apha kuStudio 7 siyabe sizazwa, ngoba siyalalela iStudio 7 ngabantu abalalela iStudio. Siyacela la ngomusa bantu, sicela livule irekodi yethu, siyamdinga lo muntu kakhulu. Wahamba lo mntwana omncane, kulo mntwana omncane ongumfana. So siyacela sitoko, sicela livule i-audio lale abantu beyizwe, sidinga lo muntu kakhulu wasukela eBulawayo.
Studio 7 yani mthokazi omuhle sithi phambili, mthokazi phambili. Hathi nje mandebele sehlulekile, ngasikhetha inkokeli yakhethi ngasenze ngcono uma nakho kesokuqalile futhi lokuhlala kusishaya into zesishoneni lezi ezingasiphumeli sindawo sibe siroba. Abantu belandelana labo 1-2-3 sebebadampa njengodoti dasbi nesithembile sibe abantu bethi nawunanguchambiso sedampile futhi ngoba abantu bakithi bakholwa kubona nje uDumas futhi abasakholwa kubona labayi angazi ukuthi baluka mbani saluka. Asibambeni okwakuthithi sekele into zale Mpumalanga. Lezi zizasimosha kakhulu izinto zeMpumalanga lezi, hayi ngoba kwagcina kufundiseka nengane zethu zisokole waya. Asekele into zamashoni, asekeleni Mthokazi, no asibeleni kwelakithi, asekeleni zonke into lezeMpumalanga. Nyawo.
Salibonani sizwe sikaMthokazi, salibonani lonke nje amakhumbi amanomhlaba lapho elikhona. Ingabe amajaha lawa aphetsheya bengalalela amazwi ami lawa bawathumele emazweni bafake kuStudio 7 ahone ukuthi umuntu onke ezwe ukuthi kunomunye ubaba kodwa ngokanyongolo unkomo onamazwi amanye ofuna ukuwatsho ebantwini. Amazwi engifuna ukuwatsho yilawa madoda, lonke lapho elikhona lilalele kahle. Singahlupheka nje, sidubeke, sithini sithi sizavota, sizathini? Ukuvota kusancedi lutho kuleliyani lizwe. Eminyaka emingaki sivota sihlupheka. Sizwe sikaMthokazi asicabanga iplani eyodwa kuphela ukuthi iZimbabwe ayibe ne-boundary ukuthi sizwe sikaMthokazi siba ngapha, because ngokuthi siyavota kuzihlupha. Wona sizwe sikaMthokazi khangela ubone amaphathi mangaki namhla akade ewina. Abantu babona ukuthi opposition party winile, kodwa akuphumi ukuwina kwakhona, bayancindezela bathi letwa iZANU winile. So kungcono ukuthi sizwe sikaMthokazi thina silwele okungokwethu, singalweli amavoti. Ukulwela amavoti siyaba singazi lapho esiya khona. Ngiyabonga.
Studio 7 okhulumayo nguThamsanqa kwaNdlovu ophuma esigabeni sasetshololo, ezalwa nguSibanda ohlala esigabeni saseLwagweru kwesiparo ngithi happy birthday baba wami ukhule ukhokho wemhlaka 1 January.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sizwe ingxoxo esiyenze lomculi uAibophe Slender.
Ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukwamukela ehleleni baba, ngiyabonga kakhulu.
Ungasitshela ukuthi kahle kahle uSlender ngubani?
USlender ngu-Aibophe Slender kahle kahle. Igama maliphelele, i-stage name kahle yilo uAibophe Slender. Yena elokuzalwa nguFaith.
Ngeke
ngisatho iminyaka engaqala ngayo. Ngiqala ukugida kumukisi connection. Angisayazi iminyaka yakhona. But ke ngithe sengibuya lapha eGoli. Ngaqala ukuhlangana noFortune Dao. Sengike ngahlangana nabanye abacubi. I-Tornado Heroes, Cheva Boys. But sengisithi sengivula amehlo ukuthi ngiyagida nami ngiyabonakala ebantwini. Ngibe uFortune Dao saqala ukhipha i-DVD lakhe elakuqala. It was 10 or 11. Asengikhohliwe khona lapho.
Ngelele ukuthi liza kwethula idlala dena.
Ingoma seziziningi, ama-album e-disco angu-5. Bese kuthi i-album yeqembu lamavikankani iyi-1. Kwamanje siyethule i-single track. Ngiyathembisa ukuthi lizobuya idlala de kungekudala. Isihloko nizasitsho mase ikhona.
Ngamafithane ungasitshela labo ocula labo.
Engicula kahle kahle umuntu oculayo unguye uSlender. Ngibuye ngizibheke. Bese kuthi kule isingi engiyikhiphe manje ngifeature omunye ubhuti abathi ngithiwa YC Champion Dao oleqembu le The Young Challengers.
Ukugcina ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga kubalaleli bonke abalalele le interview esiyenza manje. Inkosi ilibusise.
Lo Loke ngumhlabeleli uAibo Phesilenda isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Umanyano wezinkonzo weZimbabwe Council of Churches izolo ubule umbuthano wokucela ukuthula elizweni lapho kade kulomongameli Emmerson Mnangagwa kodwa kungela enye inkokheli yamanye amabandla ezombusazwe. Inhlanganiso egqugquzela ukukhumisana umlotha kudaba lwegugurawundi e-Pist ithi akumelanga izinduna zikhokhele lolu hlelo kodwa kumele kulandelwe isekelo sombuso welizwe. Olifisela umnyaka omuhle, umnyaka omutsha, olithukela igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.